Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fukanjani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na?
Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane, hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho.
Ukuvalwa kwesikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka amaphathi abasakhulayo awukuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo.
Sesike sezwa ngathi lamapholisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana.
Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMinnie Thabo Baloyi Tiwenga ubekweBulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana kaBulawayo embuthweni wokuhlanza idolobho.
Alibonani Bulawayo omuhle, ngithanda ukulibingelela bazali nizesiza ngaphansi kwenu. Ngifithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na? Sixoxele omunye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra, umnumzana Max Mkandla.
Okukhona lapha yukuthi okuyikho sibile sakuhambela empini, sasihambela esikubiza ngesilungu sithi i-system, izenzo kumbe okwakusenzakala ngaleso sikhathi kungokobandlululo. In general it was all about system. Nxa sikhangele siqathanisa lalokho okwenzakalayo kathe sikukhona ku-ground, ya kulamaphutha amaningi sibile akhona asengasiwo labe sesiwakhangelele ukuthi kungaba ngamaphutha. Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane, hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho. Sasikhangelele ukuthi sihlale lapha esihlala khona, lathi sithole ubukhosi obubusekileyo, silime santando lapho esilima khona, siphathise lapho esimele siphathiswe khona. Kodwa ke amandla engiwethu uthi umhlabathi wonke ezandleni zabantu, yikho isiqoqoqela sakuqala leso. Kanti sinxa ngathi emabhunu esebiso la namazwe elamelele lomhlabathi wona lo osuvela usuthethwe, akusazwisiseki lokho. Sokumuye vela akusadleki sokulenhlabathi. Kodwa ke above all ukuthi kube lokuthula nje, sokumele ukuthi sikhangeleni umungameli welizwe ukuthi khona uhlelo lwelizaluphatha njani, elukhokhelele njani. Sifuna abantu behlale ngokukhululeka lapha bayabe behlezi khona ezindaweni zabo. Ngibona ngazani yikho lapho okule ndaba khona enkulu. Njalo okunye okukhona, impambaniseko ikhona sibili. Kanti nxa ngavele umbutho wonke owavele wayakwelwela ilizwe, sitholakala ungasona lo seParliament. EParliament ngale lapho kumele ukhakele khona izinqumo zomnotho ukuze kuyekelwe lokho okuthiwa khona ngosiphatheleni. Lapho osomabhizinisi kuthola ukuthi basebegcwele eParliament beguqula isisekelo sombuso welizwe, bebeko kwabo bona abakufunayo ukuzahambelana lamabhizinisi abo. Kayisikho lokho sasikufuna. Asifuna ukuthi peasant wonke ethole ukuhlala kuhle.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungenziwa ukuze lani lithi hayi yikho sibili lokho esakuhambela kuyalwa impi yenkululeko?
Okuyikho okumele ukuthi kwenziwe lapha yikuthi khona kuma 10 provinces akhona wona lawo, akakube lomunye nomunye omelela iprovince yona leyo. Omele kethwe yibo bona abombutho, nxa sithi abombutho ngikhuluma ngama war veterans, thina esahambayo kuleyo mpi leyo kumbe sangena phakathi kwaleyo mpi. Iprovince leprovince imele kube lomuntu oyimelelayo, umuntu uzakhuluma elawule kakhulu ngenjongo ezombangazwe ukuthi kwakuhanjelwani empini. Kukhangelwe le ntuthuko yakhona, abantu bephiwe proper history, abantu bekhangele i-development ekhona. Ngoba kade sekule devolution. I-devolution le ivele isetshenziswa kuhle yini. Devolution le nxa ibuya kayingaphiwa laba bantu labo kuthiwa khona bakhethwe ngabantu kuthiwa khona baye eParliament kumbe baya ku-city council khonapho kuma-local government. Ngoba bathatha imali yalo beyiphambule bezenzela okwayo. Bebe lama-meeting badla imali zabantu. Ukuthi abantu baye bahambileyo baya khona empini bayabuya nalo ilizwe lelo. So uthola namhlanje nxa besiya eParliament kabavotelwe. Bevotelwa mbani. Why khona vele eParliament sokugcwele obhujwa kuphela khona ngale. Bakhuluma ngani labana abantu baseParliament kumbe baku-local government? Bakuqondisa yini inhlelo zabantu yikho khona lokho kulapho kuphambaniseka khona ukuze kuqondiswe lokho akube lama war veterans abalweli benkululeko abahamba eParliament laphana hathi ngevote but besiyamela lokho bakumela beqondisa izinqumo abantu bangazi baphunyuka kunjongo yezombangazwe lakho sisithi khona belaphana ngisitsho ukuthi khona xa besiye eParliament ngabahambe ngequota system.
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla ongumunye ohalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela ukuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awukuganga ukuthiwa ngamavuzu edolobheni lakobulawayo. Emagigini la abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasithoba minwembili bayanatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya emacansini. Siqoxe lomfundisi uSeni Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye amavuzu phathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana begcine besenza ke le mdlalo eyokugaba. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item leza kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu kungeso.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thina ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo. Abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurchi. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurchi ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala amayunithi ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa. Kodwa lapho emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavusiphathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa khona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezithweni ezihlukene. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama social media lawa ayenza ukuthi information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini, khona kuyana kuyabaphambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi benze izinto ezimbi. Okwesibili, abanye abantwana kathe sabaningi abazali babo abakho lapha eZimbabwe, abazali babo babe bekudiaspora, abazali babo baseGoli kumbe eBotswana, abanye babe overseas kodwa bebathumezela imali eziningi. Ngakho-ke nxa umntwana ethola imali eningi engapha eyedwa uyalingeka kakhulu. Hayiyo engathi uduko olukhona esilunazelelayo, ngoba nxa abazali bengale kudiaspora kwezinye isikhathi kuyabe kunzima ukuthi bebe labantu ababo. Ngakho-ke babe bathumezela ngapha imali esingathi thina i-compensatory behavior, bebathumezela ukuvala ukuthi ena umzali kakho. Then okunye okwesithathu uduko olukhona ukuthi siyananzelela ukuthi laba abazali lapha abakhona sebevumela abantwana ukuthi umntwana uyahamba, kumele umkhangele ukuthi ugqoke njani, uthweleni kusetshele yakhe, njalo abuze ukuthi kathi vele uyangaphi. Nxa usuka lapho sithi kule phathi kumbe kulani uyangaphi, ubuya nini, uhamba lobani. Konke lokhu kuyadingakala ukuthi abazali bathathe i-responsibility yona leyo, bengayifuqeli kwabanye abantu. Ngakho ngiyabona kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi abazali labo basizakale, bakwanise ukuthi baqinise indlela abakhangela njalo labakhulisa ngayo abantwana. NgesiNdebele sithi sigoqwa sisesemanzi. Ngakho kuyabe kudingakala ukuthi ukugoqa khonokho kwenzakale.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isigaba sebulilima emangweni weMatopeleland South siza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kudingwa abazamela ama-ward e-council amathathu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, uMnumzana Solani nje emnyamamoyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baba Gandhi lapha silama-by election endaweni ezintathu. Ibulilima West ile ward 14, okwakuno council wezana owatshonayo. Ibulilima West ward 16, owezana waresayina esitha ngeke eqhubeke ngalo msebenzi wezana, pressure ithole ebantwini. Then kukoba le by-election ebulilima East eward 1. Eward 1 owezano uyagula, lawagcine resayinile dake eqhubeke umsebenzi lo. But now iward 1 silesimanga la, sibona kule amaphathi amatsha angela lento kuthiwa ukuthi kasikwazi labantu laba abangaphumi kuleyo ndawo. Sizana ucreate another two political parties, eyi-one yakhona kuthiwa yi-CGC ekhokhelwa kade kuyakona ngulingiwe Nyoni. Then sikoba lenye ukuthiwa yi-PP, ikhadi lakhona ngu-Darlington Moyo. Then sokusiba eyethu i-CCC ikhadinet u-FM Moyo. Sikoba lezano PF ikhadinet uNdlovu Khosana. But okusimangazayo ukuthi la yi-2 sivele abantu bakona kasibazi njalo kabake kuleyo ndawo. So izano ibonile ukuthi zelos-election ingcono i-create another two opposition parties. So esikubone ngento ukuthi yinto kumele sifake amehlo kakhulu eziwa ngayo izano PF. Lapha ngayibona ukuthi iyaluzayo niyacreate ama-opposition party, abantu babo singabazi lokuthi bavela kuphi. Sesilo msebenzi omkhulu kabi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Um unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMinnie Thabo Baloyi Tshiwenga ubeke ubulawayo ngempela sonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana wakobulawayo embuthanweni wokuhlanza idolobho. UTshiwenga usanda ehlukana lo Mary Mbayiwa ogulayo okwesabekayo. Ngesizwe amazwi kaMinnie Thabo Baloyi Tshiwenga.
Sanibonani bulawayo muhle. Ngithanda ukulibingelela bazali ngizehlisa ngaphansi kwenu. Ngisithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu ukuba sizokuncedisa ukuklina ibulawayo. Thina kobulawayo vele sazwa singabantu abagezekileyo, abahlanzekileyo, abazithanda. Kumele ukuthi sikutshengisele kwi-environment yethu esihlala kiyo. Ngoba even eBhayibhelini kuyakhulunywa ukuthi lapho ulengcekeza khona uNkulunkulu kasondele eduzane.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi kamongameli welizwe uMinnie Thabo Baloyi Tshiwenga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla lezokholo eleZCC umfundisi Nehemia Mtendi izolo utshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angakhuthazi udlakela phambilini kokhetho oluzayo abe lomjaho okhululekileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imuli yemaswingo eyalunywa zimpisi isiphiwe uncedo ngohulumende. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani kustudio 7 ngapho ntungameli inkomo labojonga kandembili lonke nje osithandekile mhlanga siyezwa umprofiti kamnangagwa lo thina nango 2023 mnangagwa uyawina siphathina kohlupho olungaka wena umprofiti kankulunkulu mba umprofiti kasathane akasithiki uzowumanela thina lapha bekhuluma into zakhe lezi kuzama ukuthi abantu badonde ukuyavota ukuthi vele mnangagwa sewini akathiyane lokuwumana lapha nxa esekelela izani kayisekele
linjani studio 7 linjani nayisizwe abasakazi bakho ukuthi sibathanda osethulela iindaba njengoba zinjalo hayi siyezwa thina njengemthwakazi bantu bakithi njengabantu bakwamthwakazi avele singaphansi konyawo abantu besitshoneni bayasihlukumeza bayasihlukumeza bhekani ngithi ukuthi kunjani imigwaqo yakithi yonke i-development ayikho lezi ndawo zamachina amachina kulaa nto abazoyenza amachina yilabana ukuthi ngidle nami ngidle injalo labana abantu njalo basihlukumeza abantu amachina so abantu bakithi asivukeni bakithi asivukeni indaba kamzenge vele amaphepha acatha njani kulo maphepha acathile jasi nje ekhaya bakithi bakuphuma izani ukuphepha kuzoba right izani manga stepa down okunye nokunye lokhu basikhohle.
Studio 7 siyabonga studio 7 siyabonga kakhulu 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 indabeli sethulela zona ezinhle kakhulu ezibusekileyo ezilobuntu siyalibingelela ngegama lenkosi. Ngithe kule namba engiyicelayo ekababa wethu intatheli izindaba yethu Israel Jesus Banda ebengingafisa ukuthi li-announce emoyeni liyithumele futhi khonapho nxa kungavuma ukuthi lingithumele enambeni yona leyo engiyifakile yona leyo. Siyamcela nje kule nto esimcela ngokalokhu ngumuntu osincedisayo ngapho kwela mandelo gijigijima lapha lalapha lalapha lapha lalapha ukuthi akazofika kule kunye kuyingqoqwanyana esingukuthi sixoxe la isimbonise khona ukuze kuphume lula emsakazweni. Ngingabonga nxa lingangiphathisa kakhulu ngaleyo ndlela lile ndlela elingangitshela ngayo elinganikeza ngayo inamba leyo lingavela linike inamba leyo kuyabalula noma liyibhale kuphela lingayibhala liyithumele kustudio 7 voyindebele liyibhale ngizayibona kodwa ke bengilesifiso sokuthi ngangithola kule ndlela engabuya ngayo izekimi kuphela. Ngiyabonga
studio 7 injani studio 7 ake mpingele lapha mphawule ngabantu bakithi basesindebeleni abantu basesindebeleni babona uChamisa angani mhlambe uzaba nguNkulunkulu wabo bakhohle ukuthi uChamisa la khona kona kathi ukuthi akalandelanga umbuso iconstitution yeMDC wantsara ukuze abe lapho ngoba umuntu owayephethe indebele akangenanga ngendlela eright yikho abantu bakithi bathembe ukuthi uChamisa uzabenzela ngcono akulathula uzajinja lokho uChamisa engabusa mhlambe lizakho kungatshintsha ezitolo lapho elikhala ngakho but ukubushona lokundebele kuyahlala kukhona into esifuna ukuyiqeda kwe-MRP ukuthi lathi sazakale ukuthi singabantu lathi ake sikhokheleni amashoni asilandele ngoba asobantu babanye abantu lathi singabantu ake lizinuka amakhopha abantu besindebeleni like lizibone ukuthi lani lingabantu shiyanini abantwana bezazi ukuthi bangabantu bengabi ngabantu babanye abantu ngiyabonga okhulumayo nguChama ebulilima West ake sithande ukuthi sizwanane lathi sikhokhele sibe phambili singabe emuva
sanibonani ushesha lapha etsholotsho bakithi sanibonani Studio 7 balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 isikhondlakhondla somsakazo awu ngithanda ukubonga kakhulu ngolwazi engilithole laphiyana emsakazweni we-Studio 7 ukuthi eKenya kunabantu besindebele abakhuluma isindebele laphana nabantu abakhuluma isishona laphana kulelo lizwe lelo lasekenya awu kuyakhomba ukuthi siwumhlaba wonke sibambene sisabalele nabanye bethu bakumazwe namazwe bahleli kahle sebeze baphiwa nezimvume zokuhlala laphana abanye bazalelwa laphana baphiwa amaphepha okuyovota yonke into kodwa hayi ngakolunye uhlangothi ngapha sifuye sikhale ngapha eNingizimu Afrika madoda South Africa odudula mani singabantu sihleli ndawonye khona laphana abantu kusekuthiwa kuyadudulwa abantu futhi dudula eyi labana abantu kahle kahle kusho ukuthi umlando wase-Afrika abanawo imfundiso abanayo ukuthi singama-Afrika sihleli kanjani sidabuka kuphi kanjani sonke singama-Afrika abaqondisisi kahle badinga imfundiso labana abantu yikho nje bebe nenhliziyo zokuthi kuthiwa kuyadudulwa abanye kodwa kube kungabanye babo futhi ngiyabonga lapho Studio 7 hawu lutholilo lowo mlando omuhle kakhulu baqinisile abadala bethu kufunda kupheli ngifunde okunye namhlanje ku-Studio 7 danke siyabonga msakazi
Studio 7 ninjani hayi ngizothanda ukukhuluma ngabantu bakithi esindebeleni ukuthi bantu bakithi asivukele emaqandeni lizwile nje lokho ukuthi kuthiwa kukaselomeya kuthiwa ngukambarani umuntu uyarare lilimzwile lalebisi kuthiwa sebisi loko sowumeya kumntu awudeputy meya into ekhona ukuthi uzadina sengumeya kona fanele ubulawayo njalo iya iplawuna lizaphatha abantu beharare masiloko esingavukela emaqandeni bantu bakithi thina futhi ke sivotela abantu beharare kanti sii phambili ngochamisa phambili ochamisa uchamisa bethatha ubhululu bakhe iharare ezobafaka kona fane kobulawayo kona fane bethatha iplawuna anti bulawa umuntu yokuntu ubhandela abantu so uchamisa masithatha abantu beharare le ezobafaka kona fana sesikhala futhi sithi ye uchamisa usibisa abantu beharare kanti yinto esimvoteleyo anti sii phambili ngochamisa phambili ochamisa futhi uchamisa kuthi ephathe so uchamisa mayephatha sesiyathatha abantu bakhe bezobanika imisebenzi kwafanele eblawayo bantu bakithi azame inovuka emaqandeni 2023 sizame ukuthi sivotele umthwakazi republic party party abantu bakithi okambara mleba ngeke sikwazi umaphathe imthwakazi lapha kanti ukambara mntu wasesiya ngokuba ngumeya weblawayo wakwakuzwa kona kwena wakwakuzwa iharana sezotshwa kokukhuma eseyimeya yokuzwe lokhu bantu bakithi asivukele emaqandeni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-Senate izolo liphasise umthetho wezokuguquka komkhathi ukubandululwa kwemithelo lokwehlisa imbadalo yezempilakahle. Amalunga ama-Democrats yiwo avotele lumthetho. Amalunga omabandla amabili avote abanguthiki lobhanqa 50-50 kodwa ama-Democrats aphathiswa livoti likamsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris. Kwaba ngamavoti ayi 51-50. Lumthetho ukhangelelwe ukwenza impilo yabanengi abaliholo eliphansi ibe nganeno, kodwa abathola imali ethe xaxa bazabhadala imithelo ekhuphukileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanele somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kutsho ukuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, wanelisa ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa ukuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yanaliyana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali, and yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Zona inhlelo zikamongameli Joe Biden ezokuvuselela umnotho uzibona njani?
Mr. Gande, umbuzo wakho olandelayo ngothi wena inhlelo zikaBiden kambe zingabe singeziqondileyo yini njalo eziphakamisa i-economy, lokuthi utsho ukuthi Republicans bathi hayi izinhlelo zingayisizo. Mina ngibona ngani inhlelo zikaBiden ziqondana lokuthi iDemocratic Party yona ifuna inhlelo ezinjani, ngoba nxa uyiRepublican ebusayo amaRepublicans labo balezinto zabo, inhlelo zabo. Singananzelela ukuthi bona nxa kungamaRepublicans, amaRepublicans basupporta ama-businesses, nxa kungamaDemocrats, amaDemocrats basupporta inhlelo ezokuthuthukisa abantu. So kusendlele qondile ukuthi iRepublican Party njenge opposition party engavumelani lenhlelo ezikhangela ngezemfundo, ezikhangela ngezempilo yabantu, ezikhangela ngezeeconomy, izinto zeclimate change, ezikhangela ngezinto zokuthi kube lobudlelwane labanye abantu, kumbe kube lenhlelo nje eziphuphuthukisa abantu abahola imali ezilutshwana. Kayisiyo njongo yamaRepublicans leyo.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSeattle eWashington State khona lapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo. Sikhangele njalo lokufika edolobheni lakoBulawayo okwenziwe ngumsekeli kamongameli elonkosikazi wakhe. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lilo ntungamile nkomo. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.